Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi kuzakwenza umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okuqela izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting wajonga kambemiri is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano lo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadoza ndawonye.
But we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that, it will mean that as we go forward, our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sizahlaziya lokugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Kusikhathi eside kungakuqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhathi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
UMnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Ubeqoqa le Studio 7 eseHarare. UMnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Kudlala isikhathi kuphela because kuma-meetings wona lawo kukhanya akuna lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi hayi lapha sidlala isikhathi. Sike safaka umdala izikalazo zethu lama-demands. But kukhanya ama-demands angikhona vele khona abakayenzi anything okakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representatives ukuyohlangana laye. But angibo wone ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalele lokho esikufuna ukuthi sifunani from employer. Imeeting yakusasa it was possible kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile so sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu basinike ama-time frames yokuthi kona kuyayenzwa nini so that at least siyekwazi okokuthi kona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Lina kuyini elikufunayo kona?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using i US dollar. even if they are going to give us the RTGS, I'm going to mail it back to the RTGS using the black market rate. So that is not the money we are going to put in US dollar black market. You know what I'm going to see from M bank as Nigale bank rate if we option it. So as you soon as it's a $540 equivalent. Or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 use mid black market, which is Katesh at 950. Katesh na kangira utkona amanesis bahore emalene ukuzela tina amanyamasi vutevan. I reason ngayo utkona balama allowances amanene. Tina sige sati kuna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or what a case they haven't done anything containing ama allowances. So, sifuna ama special responsibilities, and even the grade instructor, EHN grade, ama grade. You find you go to one head, EHN, the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
Umnumzana Neva Nyawunzi, ubunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba kokuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi, okuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka, kodwa-ke izisebenzi zikahulumende cacile ukuthi bona kathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi uba bele bekhuluma ngale imali ethephukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS yeZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela ingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni yikuthi eZimbabwe usho besilalo ungaze unikwe le imali yakhona seZimbabwe RTGS. Uqeda ukuyinika sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungesuthi uthenge. So ingqondo yabo iqondisile ukuthi kuzaphumane, yikho kungumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhathini ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende naleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhali ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izifiso zabo. Kungenzakala ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona bana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesikuphangeleleyo.
Ye, kusezicathulweni zikamavima wena ungenzani ngodaba lolo?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhangele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina yi-production, ukuthi ekutheneni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane bakhulumisane bazwisisane kwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele. So mna umavimi lwenza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyiba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngingumavima benza fuqayo bona abemali ukuthi hayi abanye balaleli izisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babenefiti esikasi ephezulu kuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi bakugulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxalo okungenziwanga ngaleyo ndlela kuzeza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bongabasebenzi bahambe ngezibabe izidumbu nje kodwa beyafika abana bengenzi lutho ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi bazwa bengaphathekanga kuhle kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngimazi nelenza kwenza ukuthi hhayi ngifuqe bona befanesa lelilaleli izisebenzi elibanika imali ekuthengayo e-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ukunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, besixoxa laye eseBulawayo. Sebenzela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kwele South Africa. Umnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodabhoda enkundleni zokuxhumana etshengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. UMabhena uthi bathe amathe ulandela isezo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu kabucaca ukuthi kuliphi lokishi kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo kasilalwazi lokuthi isibangela salokho yini ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingenele nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kawucaci konke lokho thina ke njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo
Singathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena
kumele nxa kuyinkuthi umuntu wenze icala umba abantu benze icala kube ngamapolisa ayiwo asebenza lo msebenzi ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagroupini amaningi kakhulu we WhatsApp kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa senzakala ngoba umthetho kumba abagcini bomthetho ngamapolisa kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo singathola ukuthi kungapi sizazama ukuthi sibuzisise ukuthi kwenzakalani kungani amapolice evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini
Unuzana Ngabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besuka la eSekhohlani Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi ziningi iziphepheli ezidabuka kwekuzwekazi le-Africa ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwela Melika ohlolwe izolo watholakala eselelinye igcwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House. Engavezi ukuba ulomkhuhlane lo utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo lokhu ngokwesibili ukuba kuba lomkhuhlane lo
abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave kunapha ke nxa lifuna ukuthi lingene sixoxeni sibaningi ye okwamanje ke sike sizwe i-religion lapho ke uNtukameli Khomo axoka khona labantu ngezokholo lwesikristu ake sizweni khonokho ke ukuthi uthini namhlanje usiphatheleni uNtukameli Khomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis chapter 1 verse 11. Ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani, le mibhida ethela inhlanyelo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo, umhlaba wasuveza utshani, le mibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle. Kwaba khona ukuhla lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. Ngakho ke lumbhalo engiwubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo, umhlaba wonke jikelele, nxa sibona utshani, sibona imbhida, sibona izithelo, sibona izihlahla, konke lokhu yizinto ezadalwa nguNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle. Kwaba into enhle kakhulu. Lapha sikunanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona, kodwa siyahlangana lo muntu esekhona. UNkulunkulu esedale zonke lezi zinto, uNkulunkulu wasemfaka ke engadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden, ukuthi laye ayigcine, ayihlakulele, ayikhangele ibenhle. Ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona, siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane, uyabona izihlahla ezinhle, siyabona izithelo, kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo, kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane, kumbe kusemakhaya eGwanda eNtebe khonale lendaweni eBeitbridge ePlumtree, konke zonke lezi ndawo siyabona izithelo, siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi. Lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisiphi uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele. Yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi. Kutsho ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona. Kanti siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi, esingathi climate change. Kusenziwa kuyini? Kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo, kasagcini kuhle izihlahla, kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi. Siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze-science, siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle. Kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle, wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile, athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakuqine. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu, ukuzwisisa kwethu ivangeli, sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle.
Akuyiphethe mfundisi.
Egama likaJesu niyathandaza baba, sisize ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lumhlaba owasinika wona, sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu, sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo. Egama likaJesu niyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabakhulu uNtungamile Nkomo, ungadina lakusasa. Kweza batha namhla sikhokha lokhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngizihlalele nje ngizama ukuthi ngizithayele ngama pistop wami ku laptop la.
Kunjalo Johannesburg.
Hayi Johannesburg uhleli kunjalo, kuyancingiswana kuphela lapho.
Ye awuzange akwageke kwala mfana.
Ngila 4 months ngisuke ekhaya.
Oh yebo.
Eh.
Usebenza kodwa?
Angizange ngiyime ukusebenza, vele ngihleli ngisebenza. Manje sengishaya indaba yama-permit, maybe kezogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo, uvele kade ule permit yakho.
Eh.
Ilani special zibavu permit.
Eh. Mina ngisebenza njengeshefu yabona kwenye i-guest house la. Manje Ukuhamba nje usasebenza but ngendlela abathetha ngayo ukuthi 31 December masingaphumelanga uku-apply ngabe kanjani. Lati sazama nga-apply la mina ukuyenza didekile komqondo ukuthi kanti ngizoqala phi yabo.
Kuyini okuhluphayo Dr.
Ama terms and conditions belo ukuthi like uthole i-permit njengoba ungela like ama critical skills yabo.
So kumele uthube lani. Khuluma sizo jule ba.
Angithi ufanele ngiqale ngi-apply i-waiver. Yabona ama conditions of getting i-waiver first then i-waiver bathi uzoyithola like after si approve Department of Labor, then they give you green light to go and apply for a general workers permit. Yabona, so is the process yokuthi if I start it now until next year, because iwaiver iyathatha maybe 3 months, 4 months, of which siyabuza sikudisemba, yabona?
Ngiyakuzwa Dube. So kuyahlupha phela lokho.
Ah, vele kunzima amadoda amaningi laba vele yabona singabona siphumelela lapha kusho ukuthi hhayi elako Dube idlozi liyabe ligida kahle.
Hayi lakho umthembo mina lazi vele ligida ngisiya lapho kumele liye khona. So nyakwazi.
Elako Dube siyalidinga manje ukuthi ke lizame ukusondela eduzane libone ukwenzakalani ngoba abantwana bazolamba kuyokudala la.
Ngiyakubona sibili. So manje uzayenzani mfowethu?
Ah, mfowethu yazi okunye sesiyakubeka kusomandla ngoba sesingasho sithi izophuma oyingaphumi yabo.
Kodwa wena ubona iyaphuma kuphela.
Athini inkinga sazi phela ukuthi kuzophuma uma ngeke kuphume yabona yini ngoba angithi kule panel ezothatha izinqumo zokuthi can you grant him the permit or is the rejection because you know inkinga futhi using imali yangkhona sinayo yabona ukuapply like waiver but 1.550 and then after that vanese ufuna clearance mbuya sezimo e police station yabo so kufanele siyedinga
imali.
So fanele siyofuna i-clearance le ekhaya
manje uyayithola njani?
Yikho ngithi ukuthi hey kunzima mfowethu.
Ngoba uhamba ekhaya phela abadala siyamazi vele ngwe-CCC singamnike lutho.
Wey wona inkinga lapho. Azazi kuyenza kanjani ube siyafika lati sidinga esasifunda la basesipoliseni basizamele ama-clearance.
Yes. Uyibuya kuzamela i-plan ye?
Ngoba kodwa i-police clearance ngizayifuna uma sengithole i-waiver yabo.
So vele kunjani?
Ngizamele i-process yakuqala ma ngiyimvumela then sengizokwazi ukufuna i-police clearance. Ma bengideclina ku-waiver, there's no need for me ukuthi ngiyofuna i-police clearance.
So kumele ukuthi uhlale ngenkani?
Angiyazi, maybe sabe silithinta khona lisixhuma la lisinikeza amaqhinga okuthi impilo zingayibambi kanjani, si-adjust i-situation yasekhaya uyabona.
Ya ngoba kuyahlupha. Ekhaya vela kubuyele kuvela.
Ah, mfowethu uyabona mina ekhaya ngiyabuyela but inkinga yo angazi ngiyoqala phi.
Kuyahlupha.
Yazi kube kuthiwani somfowethu yabona? Ukube kuthiwa maybe ngingaba le email yakho ngeke ngikubone lamanye amaphepha ami ngawenza ekhaya laphana ngistakile, I don't know where to start but sort of a business nyana yabona. So if maybe manganginikeza i-email yakho kwi-email lama iphepha la ngoba angeke ngikhulume ngale moya ethi ngelani. Maybe ungangiphendula ungixwayise ukuthi umbonise ukuthi indoda uma ufika ekhaya lento le ufuna iphumelele fanele uhambe kanje ngoba lami sengicaba okokufuna umsebenzi angisafuni yazi sengifuna ukuthi like ngizikhashe ngizikwazi ukusebenza sengisebenzile iminyaka eminingi eGoli la.
So le muli ulomfazi ulakho konke.
Konke lokhu nginako.
Banga khathesi.
Manje basekhaya manje bashiye manje ekhaya.
Yamadoda kunzima he?
Kunzima.
Lo ngukhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa limzwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kwele South Africa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club libe ngujikile obhanqa leTennis Football Club emdlalweni weCastle Laga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2 Triangle United 0 Manica Diamonds 1 Yata 1 Dynamo Zimbabwe 2 Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani lonke, ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma ozalwa lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyana emnyama emculweni kamaskandi umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. La emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wakabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyu mfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhatshe kuma shows, kuma business opening ceremony, kuma birthday parties, emishadweni, kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhatshe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo. So isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa. Abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusikhatsha ngokusithengela ama CD. Ngingumfana ongalisaba ihlazo, anginaso isponsor. Into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto so singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yilipi iqembu yilipi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into uyi ambassador uyi real model so sisebenza nalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke namhlanje yimi ke uDibs Dube khonapha emsakazweni wenu lingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhumaxhuma. Siyabonga kakhulu. Lilale.